So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-19 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqhamuke e-insiza lasemadobo lapho kutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC lwesatshelwa ukuthi luzaveza sobala ukuthi kuzaba lodlakela olusabekayo kakhulu ukhetho lomnyaka ozayo.
Ukuchaya umanguyi sizwe ukuthi uchaywe imoto ezandu akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi gundwane kumbi inkukhu singayizwa ukuthi ichaywe imoto ezandu PF, we are going to deal with them decisively.
Gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha udaba lwegugurawundi luzaphumelela na?
Kungaba lendlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonde bezikhona qalisa ukuthi kube lendlela eyokuthi zelapheke njalo.
Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkolo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luthi luyakhula njalo soluthole amalunga amaningi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba.
Asikafinyeleli enanini esilifunayo, kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize, we talk to servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela, but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwesatshelwa ukuthi udlakela oluqhamuke e-insiza lasemadobo lapho okutshaywe khona abasekeli bebandla le-CCC kungaba kuveza sobala ukuthi kuza kuba lodlakela olusabekayo kukhetho lomnyaka ozayo. I-CCC ithi amalunga ayo atshaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF ezigabeni zombili ngesikhathi bekhankasela ama-by-elections akamanisipala azakwenziwa ngayonale impelasonto. Abalimele bagoqela amalunga edale lephalamende abomnumzana Daniel Molokele omele iwange East, umnumzana kucacaphulu owenkulumane lonkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo yena onguye obhaqabulwe kabuhlungu. Ibandla lezanu PF liyakulandula lokhu lisithi ayisilo elidalelo ludlakela, njalo lithi abasekeli balo yibo abachaywe ngamalunga e-CCC. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Kuda Hobe.
Yiyo into edanisa ngokuba lokhetho kwelakithi leZimbabwe ukuthi phose nsuku zonke usukela isikhathi iZimbabwe yathola khona uzibuse, uma kulokhetho udlakela kalukho khatshana. Yikho kuze kube yinto eyaziwayo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga eziyisithupha sesisiya kukhetho, abantu balokubaleka emzini yabo, abantu balokuthutha, abantu balokucatsha, especially labo bantu abasupporta kumbe abamela izikhundla labe besebenzelana neqembu lenkululeko kumbe leqembu eliphikisayo ele-CCC kathesi bajayele ukubaleka emzini yabo ngoba bayabe besesabela impilo zabo, besabela le-safety yemuli zabo. Ngakho-ke udlakela unfortunately soluyi-part of ama-elections eZimbabwe. Sekudingeka ukuthi kutshintshwe leyo ngqondo kubantu ababusayo, amaqembu awe-politics nakanye kuma-supporters, ngoba ama-supporters yiwo ekugcineni asetshenziswayo ukuthi echaye abanye babo, achaye amanye ama-Zimbabweans, kubangwa zona lezo zikhundla eziyabe zikhona ngalolo lokhetho. Yikho ngithi ama-structures akhona, imithetho ikhona, amapolisa akhona, ama-commission, ama-electoral commission akhona, kodwa konke lokho akusebenzi umsebenzi wakho ngoba kuyinto nje eyaziwayo ukuthi kuyabe kuleqembu eliphushayo ukuthi kube lomsindo.
Amakhomishini akhona ungathi asilela ngapi njalo kuyina mele akwenze ukuze kwenqatshelwe udlakela olunje sikhangela lapha iPeace and Reconciliation Commission kanye lapho Human Rights Commission.
Into yokuqala enkulu eshotayo ukuthi lawo makhomishini kawazimelanga, kawalayo i-independence, yikho awakho esingathi a-neutral, awakho neutral. Ajayele ukwenza izinqumo ngokuthatha izinqumo ezisupporta iqembu elibusayo leZANU-PF. And into eyenza kube njalo kuyukuthi abantu abayibo abangamakhomishina abahlala kuwona lawo makhomishini kungabantu abakhethwa ngumnankagongo kwakhe. Yeye kungabe kule ndlela yokwenza ama-public interviews, kungabe kule ndlela yokuthi loba ngubani nga-applyela leso sikhundla. Kodwa iqiniso yokuthi amandla asezandleni zikamnankagwa uku-appointa, asezandleni zikamnankagwa ukuxotsha amakhomishina. Ngakho-ke kungaba into ekuthi akula independence, akula neutrality ukuthi lawo makhomishina asebenza ngokuphelela. Yikho-ke izenzo zawo, izinqumo zawo, konke amakhomishina akwenzayo kusekela izifiso zeZANU-PF.
Lo-ke ngumnumzana kudahobe igqwetha elicubungula ezombusazwe. Kusenjalo abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party bathi abebandla leZANU-PF bengaqhubeka ngodlakela bazaphindisela. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leli umnumzana Mudenda Chilumbo ufunge wagomela wathi abeZANU-PF bengalokotha bahlasele amalunga ebandla leMRP bazawukhomba olotshwala.
Ngiyabonga baba Chris, ngizwile umnankagwa simbonile esesithethe house yekobulawayo ekhuluma ngendaba yegugurawundi. Thina sithi akula muntu olemvumo ekuhlalela udaba lwegugurawundi onguye o-implicated into the case, asondaba yama-chief. Le is a political issue because it was politically motivated and asingeke samvumele umnankagwa ukuthi enze konoko. Konoko akwenzayo is a violation of ama-international laws and angeke samvumela. And khonokho akwenzileyo ama-chief lawa athi wona afuna ukuzoyihlalela indaba le, ngifuna ukubatshela ukuthi i-MRP chairperson mina okhokhela ugatsha lwabatsha ngithi udaba lolu kuzalwenzela ezulwini, kuzalwenzela ezulwini. Ama-chief lawa i-meeting, ama-public hearing bazawenzela ezulwini nothi lapha phansi. We are deploying our youth to act counter to this.
Nxa sikhangele udaba lokutshaywa kwabantu eMathebelele South phambilini kokhetho, ungathini wena ngakho lokho? Njalo ubona ungathi ukhetho oluzayo luza kuba lunjani?
Sithi thina hayi hayi batshayani nabe-triple C, malifuna ukubona ukuthi lizwe kumbi i-dictatorship ikhitshwa njani. Tshayanini ukutshaya abantu be-MRP bele-radio bele-campaign lilamanga izana ngeke yasilanda thina. We'll deal with them decisively, we'll deal with them with equal measure. Kabakuzame kithi thina ku-MRP, ngabaqiphelele ku-triple C lapho ukulombuso wemashona, nothi ku-MRP. Ukutshaya umangoye sizwa ukuthi utshaywe yimoto ezanu akusoze kube right. Umuntu is more than that. Kumbi igundwane kumbi inkukhu singayizwa ukuthi itshaywe yimoto ezanu-PF, we are going to deal with them decisively.
Lo-ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo umkhokheli wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni leStudio 7 esebhinga. Kambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi luzaphumelela na? Lo ngumbuzo osemlonyeni wabanengi kulandela ukuphawulwa kohlelo lokukhumisana umlotha ukuthiwa luzakhokhelwa zinduna zomdabu. Abanye bathi lokhu ikudinga nje usekelo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo okwenziwa ngumongameli Mnangagwa. Kodwa umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance uthi lolu hlelo lungaphumelela nxa kungalandelwa indlela oluhlelwe ngayo ngabe izinduna eziphiwe leli
ukuqetsha ukuthi zilungise lolu daba.
Singakhangela imbali yalindaba yombhuqazwe eGoground sikhangela ukuthi kusukela ukwenzakala kwayo dala ama 1983 osokuze kuphose kusinike 40 years siseduzane layo kutsho ukuthi ngokokuqala ukuba uhulumende kube logwalo lapho esingananzelela khona ukuba uhulumende uyavuma ukuba lento yenzakala njalo kule mzamo yokuzama ukuthi kwenziwe olunye ulutho kuze kulungise le ndaba lokho kunekwakusenzakala kusiba lesifiso kodwa lolu hlelo osolukhokhelwa zinduna siyananzelela ukuthi lungabe lusinika ke isi esingathi kumbe isekelo sokuqalisa ukulungisa lolu daba bengikhangela ugwalo lwabo oluzabe lubancedisa ukuthi bazasebenza njani olokuqala lolaba lukhiphileyo umbona luyatshengisa njalo ukuthi lindaba bafuna ukuthi izinduna yebo ziyabe zikhokhela kodwa bakhangelela ukuthi kube labafundisi bakhangelela ukuthi kube labane lezinye inkokheli eziyabe zikhona ezigabeni ezehlukeneyo ezingabancedisa zibaxhase ngakho ke ambona ukuzaba umsebenzi wezintuna kuphela kodwa kuyaba umsebenzi wesigaba sonke ngakho ke ngalokhu kungalandelwa ngaleyo ndlela mbona ngani kuyaletha ukuthi kube lethuba lokuba lolu daba kube le ndlela olungasetshenzwa ngalo njalo into eqakathekileyo izabe ukuthi kucace ukuthi kambe zona izinduna ekugcineni kukhangelelweni kukhangelelwe ukuthi zikhiphe nje esingathi i-report eyokuthi abantu ba teni kumbe zizakhipha njalo ukuthi njengoba abantu sebekhulumela indaba ngalindlela kungcono kube lama recommendations ukuthi kusetshenzwe kwenziwe lokho okuzayenza ukuthi uhulumende enze olunye lutho nanzelela ukuthi uhulumende uthi nxa sikhangela indaba yezithupha indaba zama death certificate usekuyinto avele sesithi sefuna uqalisa ukuyenza uyisebenza njalo singakhangelisisa ukuthi khala kule zinto eziningi ezingathi ezilule ezingadinga imali ezingenziwa uhulumende zelithi lolu daba tholakala ukuthi abantu baye phambili
indlela ukwenziwa ngayo leyo okuthiwa abezomdabu izinduna yibo abayalandela bekhulumisana lozulu ubona ngani kuzaphumelela yini lo kumbe ngakwakhethwa abanye abantu abangayisibo izinduna
ngokuzwa kwami ngiyakholwa ukuba izinduna lazo zisalungisa ukuba uhlelo lolu bazalwenza isikhathi esingakanani nini luyaqalisa nini bona ngani lokhuyana sokusezandleni zazo izinduna ukuba zikulungise ngakho ke kuyamele engxenye sike sibe le esingathi sibanikeni ithuba mbijani ukuthi sizwe ukuthi bona balungiseni ungabe kusese ngathi eli kumbe singabe siphangise kakhulu ukuthi siphawule ukuthi hayi kuzokwehlula asikeni sibanike ithuba lokuba benze amaplan abo benze amacebo abo konke sibe kwazi ukuthi hayi baplane lokho ngalindlela langalindlela kuzaba lula ukuthi sesingakhuluma ukuthi anxa kunje ngcevela kusoze kusebenze benxa kunje ngcevo zasebenza benanzelela ukuthi zona induna kodwa sesigabeni esihle sokuthi nxa bengasebenza lo muntu wonke kusetshenzwe kungaba le ndlela yokuqalisa ukulungisa le ndaba lokuletha ukuthi izilonde bezikhona qalisa ukuthi kube le ndlela eyokuthi zelapheke njalo lokuthi abantu bakwanise ukubhodla bakhulume ngale ndaba.
Alo ke ngumfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezenkolo abasekela umongameli Emerson Mnangagwa ePastors for ED olwemathebhelele North olubunjwe ngenyanga edluleyo luthi luyakhula njalo soluthwele amalunga amaningi kuzo zonke zoyisikhombisa iziqinti zalesi sigaba. Obona ukuqoqwa kwenhlelo kulolu gatsha umnumzana Damuka Nyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLubane uchasisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okunenge ngenjongo yalinhlanganiso.
Ama structures etakula each and every day because wherever I am going obuya address abantu because you know abantu bayefuna ukuzwela from the horse's mouth ukuthi lichumayela ivangeli elinjani asikafinyeleli enani nesilifuna kodwa ke sesizamile ukuthi we mobilize we talk to servants of God. We are not only focusing on umongameli kuphela but we are praying for the nation, for Zimbabwe to develop ifuna abantu abayithandazelayo for iZimbabwe ukuthi ibe lokuthula
ukuthula ifuna abantu abayithandazelayo. So that is what we are looking forward for, ukuthi khona let Zimbabwe even a peace. We are approaching my elections. We are servants of God. We are going to stand on the gap. We are saying people, hey, as we are not forcing anyone. Ungezomuntu sithi ukuthi khona abafundi sebebamba abantu ngodlami ukuthi bebuye lokuzeni umbuzo ombuzo ukuthi kungenxa yani sikethe ukuthi sisekele o sikhase ubaba uMnangagwa simkhasa ngemthandazo ngoba ke kungumsebenzi wethu thina esawunikezwa nguNkulunkulu ukuthi sifuze siwakhulekele amakhosi omhlaba kungakhathalekile ukuthi okhona ngaleso sikhathi ungubani but kuyadingakala ukuthi khona whether we like it or not into esalayo ukuthi kathesi he is the president of the Republic of Zimbabwe siyavunyelwa iBhayibheli ungabala uRomans ngu-13 verse ngu-7 iyakhuluma ngokuthi kasizehlise so ngezinye indlela thina sizehlisela kuye siyazehlisa kumbe ngusobhuku okhona esigabeni siyazehlisela kulowo sobhuku ngenxa yani ngenxa yokuthi nguye okhona osiphethe osikhola ngaleso sikhathi
bakhona abamsolayo uMongameli Mnangagwa besithi uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu kukanti abanye eMathebeleland balokhu bemsola ngodaba lwe-Gugurahond lithini njengabafundisi beMathebeleland ngalokho
abantu bengafuna ukukhuluma iqiniso ziningi into esikwanisa ukuzikhombela esesizibonile ezenzakalayo ezikhushwa nguye ngingafuna ukuthi ngubonise nje into ezimbili ezintathu ungakhangela eMathebeleland silegwa idamu elegwa iShangani elasungulwa ngo-1904 but kathesi kuthe khona ngokuba kwakhe if you go there you see the improvement the development that is there okwesibili ngikhuluma ngeMathebeleland not angikhulumi ngenye indawo ngikhangela eMathebeleland kuphela hamba eLupane Provincial Hospital kathesi uyefika khonaphana you see ukuthi zikhona into ezenzakalayo so ukuthi umuntu vele yena ngayesezele ukuthi vele into le engayithandi uyahlala vele engayithandi then the issue of iGugurahond izinduna zibesihlangene ngoba zanikezwa lawo amandla ukuthi ngababonisane ukuthi kuyini okungayenziwa khulunyiswane labantu kukhunyiswane umlotha abantu bebuye behlanganisa amakhanda so as a servant of God lathi siyangena khonapho ukuthi sincedisane labantu
Hello ke ngumnumzana Damukanyoni ongumfundisi wenkonzo yePentecostal Church of God eLupane obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala amaningi izolo abanjwe ngamandla ukuthi aye emhlanganweni wokuxhasa uMongameli Emmerson Mnangagwa othiwa Teachers for Economic Development eHarare. Leli phephandaba libika ukuba izikolo zibanjwe ngamandla ukuthi zihlawule $10 ngasikolo sinye emhlanganweni lo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Idale le-cabinet livumelane ukuthi isisebenzi esithola imali ephansi elizweni jikelele kumele ibe ngamadola alikhulu lengxenye $150 ngenyanga. Ibhadalwa ngedola leZimbabwe kodwa ngesilinganiso esiyabe sikhona ngaleso sikhathi esedola leMelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani siyabingelela abasakazi bethu nje bonke ngasoze ngiqambe ngamagama siyalithanda igama lami uRichard Dube ngikhomentazi eSouth Africa ngibuye ngixolise ukukhulumela ngFort Lauderdale note khona abasakazi kungani bethi abasolwa bezanu PF vele umuntu mengakathola akala elicala umagistrate umsakazi akufuzanga etule icala njalo kunye bafowethu asikwazi singenza kanjani ngebandla lezanu PF ngoba kuyacaca ukuthi plus ya kula mpuse nga utola kuyenza kana njia kumulo tuangirai wa ilo ke tufunilizo pati kwa ilu ula la kutriplu siki ya kanyi kutange kesi tutolelizo wa fuetu manji siya zakanja ni mwe South Africa siya tupeka Zimbabwe la kustole nzima so wa fuetu ya saa zutise nzeganja kile simtanda zungunuku watu ngangere lizo na se Zimbabwe kechi nje stole nzime South Africa stole nzime Zimbabwe posi za pipele lagu ya wonga wa fuetu kwa studio 7
salibonani mapatu bohlelo linjani ku studio 7 hayi na city ukuthokoza ngihlelo lesinika zona umihla lamalanga sike sikhulume ngabantu laba abezanu laba abantu bezanu laba abenza izinto kambe bexabana labantu beqeda lapho beyale ogawule laba bonke labo chuma abalanhlonini ngezinto abazenzayo nanke lamapolisa la eZimbabwe lawa bathi ngama ZRP la akusela amapolisa othi ama ZRP usithi iZimbabwe Republic Police sokuyikutsho kuphela leyo iZanu Republic Police ngoba into abayenzayo sebesebenza bengaphansi komthetho weZanu abasalweli lizwe balweli iZanu lamhlanje abantu laba abachaye balimala ngakulimela bezanu umnanga kwa ngadale bathume ukuthi gijimani libopha abantu laba abakwenzileyo kodwa ngendlela ukuthi iZanu yebo elimaza abantu betsiphusiko kuyanyathelwa nangu sehlo abathume ukuthi abayimangala abantu bezanu laba hayi sesidiniwe ngabo thina kodwa belibambe lingachoni linye ilanga labo lizabajonela sibili ngithanda li audio yami ukuthi ibalwe ivulwe sibili ukuthi abantu beyilalele okukhulumayo engumcijo kamkhwanazi hayi zani usikhathele ngani mina ngakho sikhathele into eliyenza emhlabeni hayi sesikhathele kungani libengelanhloni ngento abayenzayo
salubonana ku studio 7 salubonana longaba sasazi njani ayiboni indaba kamnangagwe le afuna ukuyenza lapha kithi la asondaba eright le amatshoni afuna ukudlala ngathi la badlala ngengqondo zethu induna lezi zingavuma ukuthi zona kube zezithatha udaba lombhoqazo wegugrawund lezi aziboni ziyasetshenziswa siyasala siyizilima thina vele lokhu kufuna international criminal court lokhu yikho kufunakala thina sifuna i-truth commission TRC yesiyifunayo
kubo bonke abantu abalalela e-studio 7 labasakazi indaba ye-gugrawund le indaba ehluphayo ngempela umuntu angagwasibile kalaye imandate yokuthi abe lezinduna zakhe already sengisizofu abantu abanjengo-Fortune Chamirumbira abantu esibaziyo ukuthi ngabezanu sebethi bale method abaza kumbe i-structure sama-questions abaza izinduna ezizabuza ngayo abantu yinto esihlalele phansi ngabantu bezanu bayehlela ukuthi imele ibe so ukuthi impendulo zibe kanje kanye asokufundi thina abanye sasinda kuye gugrawund ya ngabotshwa mina ngahlala ekafuse 3 months ngikatswa ngaba lemangila ngilama multiple fractures ngasuka 3 months ngisebhalakwe the day ngisukile ebhalakwe ngaya e-stops camp ngayachiswa khona ngiye kuchisweni kwami ngasemphuma ke lapho umhla khona lokho ngiqeda ukuchiswa around 3 p.m sengihanjiswa egwanda lapho engasuka ngareleasewa khona ku-old police camp yikho hayi indaba yabo yabo mina ngakwa ile gugrawund le ayisiphathi kahle ivele kayimelanga ikube njalo mina ngakwa vele kayiphume kuyo lezi nduna lazo zingathengisiyo nxa zizinduna zabantu aziphume kuyo ikakhulukaze no Fortune Chamirumbira lo seqala ukuthi bale structures ama questions abazabuza ngayo ya hayi sikufuni lokho ngudube lo egwanda
linjani bantu bako studio 7 linjani siyabonga ngezindaba elisilethela zona ngifuna ukukhuluma ngezinduna lezi esezithengiswe izulu lomhlaba ngumnangagwa umbulali zinduna labo sobhuku yekani ukuzifaka enkingeni elingayaziyo yekani ukuthatha imali kamnangagwa lithi lizolungisa izinto elingazaziyo elingazange lizitshelwe ngesikhathi beziplana langesikhathi bezenza lingasifaki entweni lezo yekani ngoba zizolihlupha lezi zinto
yebo bantu bakithi studio 7 hayi impilo inzima madoda ezweni lethu ukuthi asiyaphila ngokutshaya kuphela kuyazi kufanele kufika isikhathi sokuthi lathi singayisabi sigazi kala ababulawa igugrawund babeyizithutha yini alaba ababulawa bengelalutho ezandleni la bantu phela abafuni ukuyekelelwa bafuna ukuhlaselwa la uma behlasela nje kuthi ma kuwukuthi kulele kuzele naleyo amabhayi original lawo abantu besiyakuhambe ezilungiselele befihlile mina ngambona abana kwazulu amazulu befihla imkhonto olokuzeni befihla imkhonto embelweni ma isuka behwatha imkhonto emqubeni kugwazwana into efanele yenziwe vele ukuthi sona sisi siyabuyela emuva ilizwe lalathi ngelethu fork of le ntombi angeke usincede ngalutho mahlabezulu ngiyalitshela mpela umuntu okukhulumayo la umaphosa endaweni yakondolwane ngiyabonga
salibonani salibonani kustudio 7 salibonani ngiyalikhulumisa ngiyalikhulumisa into emangalisayo mina yokuthi kanti indaba abantu bezana bevala ukuthi abantu besisibe campaign bebesilwa bebachaya besenzenja kambe kababona ukuthi ukwenza kwabo kunoko yokutshengisa ukuthi bona babusa ngodlame vele ilizwe leli balithatha ngodlame abakhululekanga kade indaba beabakhululi labo bekhululeke nxa bethi babadlile kubonakala ukuthi babadlile ngoba bakhululekile manje nxa bebavalela bebachaya besenzenjani kade sabanye basezibhedlela akuphela kuyacaca ukuthi vele bona abawini bona bansara babamba ngodlame akukho rayithi lokho ngikhuluma ngikhona lapha echolotho
ye hayi uyazi kwesinye isikhathi ungazenzona zathi uhlakaniphile kodwa wathi ngelinilango zobathola ontanga yabo ikakhulu indaba le eyenziwa ngupresident wezimbabwe emason emnangagwa le uthi udaba lwegugurawundi ubulala abantu qedapho yena esebuya sesithi udaba lolo kumele luphathwe so kahle kahle ubaba lo zenzani ngani uhlakaniphile kahle kahle phela ungatshaywa umuntu qedapho indaba yakho le njengoba sengutshayile kumele ukuthi siyiphathe so indaba leyi kayidingi mnangagwa lezanu p f ugawule labo mnangagwa indaba leyi ufumaneka i-international court ibe yiyo ephatha udaba lwegugurawundi ngoba umnangagwa azange wafelwa isihlobo sakhe nguye owayethumela abantu ukuthi bezobulala abanye abantu so indaba leyi ukulunga kwayo ukuthi luphathwe i-international court of justice ababulala abantu beboshwe abantu labo babulala izihlobo zabo bebona ngathi babhadalwa njani njalo bekhulume into abayifuna ukuthi bafuna ukuthi kwezwe so babefuna ukuthi bafuna ukuphuma ezimbabwe amazwe ehlukane yikho lokhu ngoba anti kulapha kufuneka isinqumo ukuthi abantu betsho ukuthi bafuna into enjani singathi umuntu ongumbulale owayebulala abantu ebesebuya la ma-solution e-ground hayi ayisebenzi njalo ayisebenzi njalo abantu bezanupiye siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
lo ngumsakazo weStudio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Isikhathi yiso esesidliwe ngumango. Ikuze isikhathi savumi ke ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Udlakela oluqhamuke einsiza lasemantobo lapho okuchawe khona abasekeli bemandla lesicc lwase lungaba luveza na ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela olwesabekayo na gambe uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi luzaphumelela na Sive le ndaba njalo yokuthi ugatsha lwenhlanganiso yomanyano wabezinkonzo abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ePastors for ED luyakhula njalo soluqhelile esigabeni seMathebelele and North yesixoxeke lomunye wabenhlanganiso yonale Hayi njengoba ngichilo ke isikhathi sethu yiso esesidliwe ngumango esingasavumi kuba siqhubeke sisonke liyanelisa njalo ukusithola ebulenjini ku www.voandebele.com liyanelisa njalo ulalela ezinye indaba zethu ngo 7:30 ntambama igama lami ngu Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye